Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sinanzelika ukuthi kwamba kobulawayo uthi siunder kulendawo ezicansa kakhulu esofanele zingene ku localized lockdown kulusizo khona kodwa singakuthi ukuthi abantu akube isifundo esihle sokuthi sikunanzele ukuthi asihlonipheni esikutshelwayo.
Idolobho lakobulawayo selile ziqinti esezifakiwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokukhuphuka kwenani labantu abatholakala belegcikwane leli.
Third wave ibuya ngamandla, i-third wave. Abantu bananzelele kakhulu ngoba hey, especially lase-Gauteng lapha isinzima yi-COVID.
Isisidla amahabulo i-COVID-19 kwele-South Africa. Osokukhathazeka kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakobulawayo selile ziqinti esezifakwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokuqansa kwamanani abantu abatholakala belegcikwane leli. Iziqinti lezi zigoqela inkulumane emakhandeni laleyo ehlala abalutshana engenyakatho yedolobho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ukuqansa kwenani labantu asebebanjwe igcikwane le-COVID-19 kobulawayo sekudale ukuba kufakwe imigoqo ye-lockdown kusenzelwa ukwehlisa ukumemetheka kwalo. Udokotela Mthabisi Bebe uthi abantu sebekwazi ukuthi igcikwane limemetheka njani, ngakho kumele balandele iziqondiso.
I-coronavirus yona sesikwazi ukuthi ispreada njani. Ispreada nxa abantu bengagqoka ama-maski, nxa abantu bengapractice i-social distancing. Ngokukwanda kwamakhesi e-coronavirus okusenzakala kulezi nsuku kutshengisela khonokho nje ukuthi abantu bebengasayenzi ama-preventive measures, lahlale khulunywa i-Ministry of Health.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu abalandele izixwayiso.
Well, njengezisakamizi zabobulawayo kuziswa usizi nxa sithole imibiko yokuthi kukhanya lo mkhuhlane we-COVID-19 esuqansile. Sinanzelika ukuthi kwamba kobulawayo uthi siunder kulendawo ezicansa kakhulu esofanele zingene ku localized lockdown kulusizo khona kodwa singakuthi ukuthi abantu akube isifundo esihle sokuthi sikunanzele ukuthi asihlonipheni esikutshelwayo, sihloniphe izinqumo zonke ezifakwe yiwu.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kumele kube lomthetho oqinileyo ozasetshenziswa ukumelana laleli hlandla lokuhlasela kwe-COVID-19.
I-lockdown le esifakiwe kumalokithi afana leNkulumane emakhandeni le-Northern Suburbs qakatheke kakhulu ngoba amakhesi ebesekhwela. Into esikhathazayo kakhulu ebantwini ukuthi ama-regulations e-COVID kawalandelwa. Kumele kungezelele ingathi umthetho ozenza ukuthi kucomply, abantu becomply bebe-forced.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, wenqaba ukuthatshwa ilizwi kodwa wachaza ukuthi kule mikhankaso abayiqhubayo edolobheni leli eyokulimukisa uzulu njalo bayaqonqosela ukuba uzulu alandele izixwayiso ze-COVID-19 ngokugcweleyo ukuze kwehlise ukumemetheka kwalolu bhubhane. Izolo uhulumende wethule iziqondiso zokulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo ezigoqela ukumiswa kokuvulwa kwezikolo ngamaviki amabili. Umphathi ntambo obona ngokukhitshwa kwembiko, uNkosikazi Monica Mutswangwa, uchaze ukuba uhulumende uzakhangela ukuba akusela ngozi na ukuvula izikolo ngemva kwamalanga alitshumi lane. Wengeze ngokuthi abezomvikela bazancedisa ukuba abantu balandele izinqumo ze-lockdown kanye lokukhangela imota ezithwala abantu ukuba zithwala inani elisemthethweni na. Kobulawayo kule ndawo esezivaliwe ngoba kuyikho okugxile khona umkhuhlane lowo ezibalisa eNkulumane district, yona ngaphansi kwayo ikhangele ilokitshi leNkulumane phela ndaba sizinda nketha emganwini leBaham Green. kuthi eMakhandeni district kugoqela iCountry Park injube iluveve imagwegwe suburbs iphumula suburbs kanye leMakhandeni kuma-northern suburbs kugoqela impophoma imzilikazi ingubo yenja imakhokhoba kanye lephakathi kwedolobho kuphela usuku lwayizolo bekubanjwe abantu abangamakhulu amahlanu lechumi lasitshiya ngalolunye 519 kwabhubha abantu abayisithupha abangu-6 kuthi asebehlabe ijekiseni yokuqala eyokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 bebezinkulungwane ezimbili lekhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa i-2157 kuletha asebehlabe ijekiseni yokuqala abafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-706,158 abahlabe ijekiseni yesibili izolo bebezinkulungwane ezintathu lamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye i-3,369 okuletha asebehlabe amajekiseni onke baphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye i-440,220 ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
isisidla amahabula i-COVID-19 kwele South Africa osokukhathazeka kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa
kusasela amaviki amabili andubana i-third wave yokuhlasela kwe-coronavirus kwele South Africa ifike esiqongweni kodwa isivele yaqala ukudla amahabulo inani labahlaselwa ilomkhuhlane ngosuku selidlalela kuzinkulungwane ezilichumi over 10,000 kanti izolo nje kuphela baphose bafike amakhulu amathathu 297 abantu ababulewe ilo mkhuhlane umnumzana Donny Fick ongudokotela esibhedlela seMill Park eJohannesburg uthi isibhedlela ziyagcwala ngokuthumuthumu
difficult to access a private hospital bed in the city at the moment. I mean,
sekugcwele izibhedlela okokuthi kunzima ukuthola umbhede nxa udinga ukwelatshwa uhlala esibhedlela.
You have to make so many phone calls and hope and pray that they will take a patient who's got oxygen saturation of 80%.
Ingcitshi zithi ukumemetheka kakhulu kwalegciwane kubangelwa ukuthi abantu abasalandeli imithetho yokuzivikela kulegciwane. Umkhokeli kahulumende weGauteng okuyiso isabelo esihlaselwe kakhulu umnumzana David Makura uthi ubufakazi bukhombisa ukuthi indawo zokudlela lezokunathela utshwala zigcwala phamu abantu bengagqokanga amamask. Uthi njalo banengi abalokhu beqhuba amagigi kanye lembuthano okwaziwa mhlophe ukuthi imemethekisa legciwane. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi sekungenzeka kwethulwe eminye futhi imigoqo yempilo ikakhulu esabelweni saGauteng lapho osekukubi kakhulu khona.
We are seeing infection rates that seem to be much higher than what we have seen before.
Akusilela bezempila kahle imibhede yezigulane imbodlela zokuphefumula kulabo abangenelisiyo kanye leminye imitshina edingwa ngasebegula kakhulu.
The challenge of oxygen availability and ventilators is another one.
Le yinto esethu seyiningi lezalwane zeZimbabwe ikakhulu esihlala edolobheni leJohannesburg okuyilo esihlaselwe kakhulu. Abanye bathi besabela ukuthi bangabanjwa yilo mkhuhlane bafe. Bakhona bathi nxa kungavalwa imisebenzi bangehluleka ukuphila njengoba bevele bedonsa nzima kusukela ngomnyaka opheleleyo. Abanye besaba ukubanjwa yilo mkhuhlane besithi besabela ukuthi bangafika bengaphathwa kuhle esibhedlela. Intatheli yeZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi iningi labeZimbabwe likhathazeke kakhulu.
Third wave ibuya ngamandla i-third wave abantu bananzelele kakhulu ngoba hey especially la seGauteng lapha isinzima yi-COVID isicelo sokuthi abantu nje kumele bananzelele kakhulu bengayithathi for granted umkhuhlane lo uyingozi kakhulu uyabulala since social distance sanitize faka ama mask singahambi ezindaweni nje just kungala sidingo sokuthi siye khona
okwakhathesi baphezu kwesigidi lasishiyagalombili over 1.8 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa asebefile baphose bafike izinkulungwane ezingamachumi ayisithupha over 59,000 bangaphezu kwezigidi ezimbili over 2.2 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19 okulinani eliphansi kakhulu xa kukhangelwa ukuthi South Africa yilabantu abafika izigidi ezingamachumi ayisithupha 60 million Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso kumano
umkhuhlane we-COVID-19 udla ubhedu njalo kwele Botswana inani labantu ababulawe umkhuhlane lo lidlule inkulungwane eyodwa kuyona le iviki indawo esezihlaselwe kakhulu kusezikolo okulalapho ababalisi Abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana abakhala ngokuthi ngabe bayaqakathekiswa ekuhlatshweni ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba iseHabron kwele Botswana.
Ithi ebona ngesimo se-COVID-19 kwele Botswana ithi ikhathazekile ngokubonayo kulandela ukuqonga kwenani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo. Elinye ilunga lale komiti uDkt. Mhomotsi Mathaba esipha umbiko wesimo saliviki ngomvulo uthe sekubhubha abadlula inkulungwane 1069 umkhuhlane we-COVID-19. Uthi isimo esikhona sitshengisa ukuthi ubhubha abantu abalithumi ngelanga ungokwakuqala lokhu umkhuhlane lo waqhamuka nyakenye.
We continue to record a number of deaths and
asiqhubeka sibona inani labantu ababhubha ngalo mkhuhlane liqonga kufika mhlaka 18 Nhlangula inombolo le ibiku 1069 lokho kutsho ukuthi ubhubha abantu abalithumi ngelanga.
Kulokho isabela ukuthi ngokuqonga kwenani leli kungethulwa iziqondiso ezintsha zokuzama ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane. Kodwa ezinye ingatsha ezifanele zemfundo zithi akuvalwe isikolo khathesi ngoba ababalisi sebehlasele ukwedlula abanye bonke. Inhlanganiso yamatitshala eBotswana Teachers Union isilobele uhulumende emnikeza amalanga ayisikhombisa ukuthi avale isikolo kumbe abone ukuthi ababalisi bayathola ijekiseni ye-COVID-19. Ababalisi bakhala ngokuthi kumele labo bafakwe phambili emzileni wokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 ngoba behlangana nabafundi abaphuma endaweni esitshiyeneyo. Lababalisi abambalwa abavela eZimbabwe kakhulu ezikolo ezingaphandle kwezikahulumente labo abakhathazeka ngesimo se-COVID-19. Omunye umbalisi uThobelani Khabo uthi isimo ezikolo asimanga kahle njalo kunzima ukuthi baqondise abantwana.
Abantwana abantwana sihlala sikhuza njalo nje. Isimo lesi sibucayi kakhulu ngoba ama-numbers akhula. Sesike salahlekelwa ngabanye ababalisi esibaziyo esisebenza labo esibathandayo kakhulu. Khathesi kunje ukuthi umsondelele umntwana umncedise sithi laba bakuzinga eliphansi babefunda ubatshengisa ukuthi hayi umntana angibhala lapha kuzima ukuthi usondele ngoba awukwazi ukuthi umntwana umi njani ku-COVID.
Uthi abanye abantwana bahamba esikolo noma belezibonelo zenhlungu zomzimba ezihambelana ne-COVID-19.
Sesifisa sibili ukuthi singathola i-vaccination masinyane ukwenzela sikwanise ukuncedisa abantwana bethu sikhululekile. Angazi ukuthi ungaphangiseka njani sincediswe sithole i-vaccine ngoba siku-front line abantwana esibasebenzayo bavela kumuli ezitshiyeneyo.
Umongameli Mokgweetsi Masisi ekhuluma ngelanga lokunanza usuku lwababolisi ekuqaleni kukaNhlangula wathembisa ukuthi amathichala azaphathiswa ngokutshetsha ngejekiseni kodwa ukuphuza ukufika kwemithi ye-COVID-19 ngenxa yokusilela kwayo umhlaba wonke jikelele sokubone uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba lugege kwelo Botswana. Noma kunjalo kule themba lokuthi uhlelo lolu luzaphakamisa unyawo ngemva kokuba iBotswana ithole amajekiseni avela eChina azinkulungwane ezingama-200,000 aweSinovac. Abantu abaphose befike inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-48,300 sebethole wonke amajekiseni omabili kuthi abadlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-151,000 sebethole ijekiseni yakuqala. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiZabron kwele Botswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique lapho abacubungula ingxabangxoza yamali ecatsha kulelo lizwe lezinye ingxaki emazweni asemhlubulweni wezansi e-Afrika. Umabhalane walumanyano onkosikazi Esther Kumanetex wethule umbiko echaza ukuthi kuzacutshongulwa okunye njalo okwasalelayo kumhlangano odluleyo ukuhlaziya usizo olungalethwa yilumbuthano. Sixoxe lomnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ukuze bachazulule lolwadawo lwaseMozambique kuzofuneka ukuthi befake esingathi thina imali ezayenza ukuthi bafake amabutho azahamba laphana ayosebenza ukuthi balungise udaba lolwana lwama-insurgents. Kodwa siyazi ukuthi ikakhulu amazwe esadik anokukhuluma kuphela kodwa bengafaki imali ezayenza ukuthi bakhona ukuthi balwenda laba bantu kuba laba bantu ama-insurgents la bakhanya bale kulelizwe elikhulu elibaphushayo elilo elibenza bayenze lokhu abakwenzayo. So kunzima ukuthi isadik nxa ingakwazi ukuthi balwa nesitha esingakanani bakhona ukuthi basilwise baphumelele. Okwakuqala kuyafana ukuthi bebekwazi ukuthi isitha abalwa laso yisiphi ngoba ama-insurgents la akabuyi nje abuya ngoba bathiwe so bangabakwazi isitha sabo then kungasiza ekutheni baxazulule udaba lwama-insurgents. Angiboni umahluko eselekwenzile okukhulu kulokhu labunjwayo ngoba ngibona kuliqembu nje elithi lingenza umhlangano okuqakathekileyo nje ukuthi bafike nje baphuze itiye baphinde nje baphindele emakhaya abo beshiye lawo mazwe abazama ukubanceda lokhu ememetheka ngothuthuvo lwabo lukhona. Isikhathi esiningi kugcina sokungenela amanye amazwe angaphandle kwesadiki ukuthi kuze kube kungani ukuba lokuthula. So isadiki yona iyehluleka kakhulu ukuthi ifake esingathi thina ngokuthiswayo kurijini yesadiki.
Kambe singabona uhlupho lolu lwamalwecatsha lwele Mozambique ludlondlobala.
Vele luzodlondlobala ngoba angithi into elwela laphana ngumnotho weMozambique. Ezilongu lo mnotho luzodlondlobala ngoba kulabantu abaningi engathi banesandla laphaya. Bayafaka imali befaka isikhali bephushe lungandlondlobala kumoshakale izinto eziningi. Ngoba iMozambique ingasibhekile incelana laboZimbabwe, o-South Africa, uMalawi, uTanzania. So kungenzakala ke ukuthi ludlondlobale nje lugcwale yonke indawo ngoba siyazi ukuthi as long bengasebenzanga nalo othuma la malwecatsha lawo kuzaqhubekela phambili lokhu senzakala.
Lowo ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg wele South Africa. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngokwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngesikhathi umhlaba ubhekane le COVID-19. Uhlandla lethu lapho isixoxa nabadabuka eZimbabwe asebehlala emazweni aphetsheya silomnumzana Difa waJapi Bango omunye wabaqoqa umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezohlobo lesikhalanga abahlala kwele Bhilithani. Lo mbuthano wandise ukubuthanisa abantu abaningi kakhulu, kudliwa kugidwa kuluthuli abantu bekholisa. Kodwa lo nyaka njenganyaka enye lo mbuthano awuseyi kuba khona kodwa uzayenziwa ebulenjini. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Bango Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esathi sinxa siqopha ilanga lamhla ka 10 July okulilanga bekufanele ukuthi kwenziwe ngalo iBukalanga gathering. Sasikhangela ukuthi umongameli uBoris wayethembise ukuthi uza kwenza isimemezelo mhla ka 19 June lapho zabe sisho khona ukuthi abantu uyabavulela yini bonke noma akabavuleli. Kodwa ke ngaleyo ndlela akuzange kusenzeka ngaleyo ndlela ngenxa ukuthi abantu abakhanya besahlatshwe ama doses ama one doses basase phezulu basase enani almost singafikisa laphana sithi ku 40 million abangakahlatshwa i-second dose okwenza ukuthi abantu abakavikeleki kahle bonke ngobuningi. Wasethembisa ukuthi hayi uselihlehlisile ilanga walihlehlisela mhla ka 19 July. Mhla ka 19 July sokuyililanga lapho aseza khuluma khona ukuthi imigomo noma kunxa kuqhutshekelwa phambili sekuzaphilwa njalo kuyiwa phambili. So okulilanga ukuthi mhla ka 19 July kuyose kudlulile ilanga lethu sesilibekile. Ngokunjalo ke sasesihlala phansi sabona ukuthi asilenze leli langa lidlule kodwa sesiza kwenza ngesikhiwo lokuthi i-virtual. Abanye noma ngithi mhlawumbe bangajalanga ulimi ibale lithi virtual ngithi zingisho ukuthi sesizayenza sikwenza online njengalokho okulokwenziwa kufana labo Zoom lani. Kodwa ke sabe abantu abadlalayo bazabe betshaya izingoma zabo noma abanye bazayenza ama-pre-recorded shows bese sidlala ngalelo langa ukwenzela ukuthi sidlulise lelo langa elibukalanga gathering lingabi lilanga elidlula kungelanto esiyenzileyo.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi umbuthano lo oyibukalanga uyini njalo wenzelwani?
Umbuthano lo sathi nxa siqopha sahlala phansi sabona ukuthi uqhathekile kakhulu njengoba singabantu esihlala egangeni akube khona into noma esikhumbuzayo noma into esenza sibumbane sibambane singabantu basebukalanga ngoba zinenge izinto ezenzakalayo kakhulu lapha sisegangeni sinje ezinye izinto ezenzakala mhlambe ezihlanganyela abantwana njalo lokuthi ulimi lwethu lingakhohlakali njalo lokuthi sizazi ukuthi thina singobani njalo sivela ngani njalo ibukalanga gathering le nqa isenzakala ayenzakala ukuthi umbuthane nje kuphela ngumbuthane yena ukuthi lapho siyabe sikhumbuzana sikhumbuzela abantwana ukuthi uqozi lwabo ukuthi bona bangobani kodwa ke kakhulu la khona siyabe sizama ukuthi sihlanganise izinto thize esibona ukuthi mhlambe ngomnyaka ngomnyaka noma kukhona izinyo izinto noma sibona ukuthi yini esesizenzile esiyeza ncedisa ekhaya noma yikwini okudingakala ekhaya okufuna ukuthi kusize abantu ekhaya engithemba ukuthi kusafana lokuthi njengomnyaka odlulileyo sathi nqa kufika isikhathi sena sakwe yini lesukuthi sikhambise imali enengi sibili ekhaya ukuthi sizama ukuthi sincedise ekhaya ukuthi kuyenziwe ama quarantine centers imali leya fika yathenga izinto khona ngale yancedisa njalo lokuzama ukubona ukuthi isibhedlela sePlumtree siyasincedisa ngezinye izinto ngokuthenga ezinye izinto lokulalokho nesibona ukuthi kungancedisa njalo lokuthi enye into enkulu kakhulu ukuthi sihlale phansi sibone ukuthi sibumba njani ngoba siphezulu komqondo ukuthi kwenziwe i-technicon i-college lapha ePlumtree ngumbono esiloko esiphezulu kwawo esiloko sithi njalo nje siyabe siloko sihlangana sikhumbuzana sibone ukuthi sesingapi noma sesikhambe how far sithola lama updates sihlanganisa le nkulumo esiyabe sizithatha ekhaya siletha ama feedback ngapha kwabanye bethu esilabo lapha so lilanga engingalisho ngithi it's a very productive day ibukalanga gathering
umnumzana Tifa wajapi bango Dube ngomunye wabaqoqa umbuthano webukalanga kwele bilithani ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseLondon Amabandla ezombusazwe eZimbabwe athi azaqhubekela phambili dinga abantu abazabavotela kukhetho lwama-by-elections olungenziwa lonyaka lanxa kule ndawo eziningi okuqiniswa khona iziqondiso zokuvikela i-COVID-19. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abakumabandla aphikisayo bathi ibandla leZANU-PF lincindezela aphikisayo ngokwethula imithetho eminingi yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathi ibandla elibusayo likhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota, kodwa aphikisayo avinjwa ngamapolisa ukuba aqhube inhlelo ezifanayo. Umnumzana Ostalos Siziba okubandla le-MTC Alliance uthi iZANU-PF isebenzisa ngendlela engaqondanga imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Akufanelanga umthetho u-apply kolunye uhlangothi unga-apply kolunye uhlangothi. Akula umuntu osolayo indaba yokuthi kwekwe kuvinjelwe ukubana kungamemetheki ke iCOVID-19. Ungahamba emadolobheni kathesi noma ungazuye ngapha. Abantu bayahamba ngazuye ngapha. Abantu bayahamba. Engikutshoyo mina ukubana ke lapho kuvulwe khona ukuthi abantu abapractice social distance abantu begqoka amamask kwenze konke. Akula nkinga umuntu ophikisa indaba yokuthi simise ukumemetheka kwe-COVID-19. Engikusolayo kubana ke weaponize inxa yokuthi emalangeni adlulileyo abantu bezani bebebuthene. Nxa kubuthene abantu abangasiwo bezani kokufakwa khona umthetho we-COVID-19.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party.
IZimbabwe yilizwe okokuqala okusetshenziswa khona angathi mina imithetho etshiyeneyo kusiya ngokuthi yenziwa ngubani kubani. For example, iZANU-PF siyayibona isenza inhlelo zayo ingaphazamiswa. Kodwa nxa sokungamanye amabandla ama-opposition parties, imithetho iyaqala ukufakwa sokuthiwa sokulabo lockdown abantu bengahlangani. Konke lokho nje bezenzela umathanda ke. Kwenza ke abanye abantu basebenze nzima. Ukhuluma nje sibhizi lapha siyahlela, sibumba ama-structures, siyenza yonke into. Siyenza latho kunye ngokwenza inkani, ngokunanzelela ukuthi labo ababusayo abalandeli umthetho. Bancinele kuphela ukuthi bancindezele abanye ngoba bona bekuphawa.
Umnumzana Believe Gawule uthi amabandla wonke kumele alandele imithetho yelizwe.
Inhlelo kumele ziqhutshe kodwa abantu bezivikela ngazo zonke indlela ezikhona zokuthi bavikele ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Abantu bangena ema-supermarkets bayathenga, abantu bangena ezimoteni bayagada bayahamba. It's business as usual. But okuqakathekileyo ukuthi abantu balandele imiyalo ye World Health Organization eyokusanitizer, eyokugcina ukugqoka ama mask ngazikhathi zonke abantu bengadeleli umkhuhlane ngoba ukhona.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ECD balutshwani abantu ababhalisela ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKibbs Dube.
inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation Technology yakoBulawayo namhlanje iphawulwe ngokusemthethweni umbukiso wendaba ezehlukeneyo eziphathelane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown ezethulwe ngombimbitho nyakenye. Lolu bhubhane luhlasela amazwe omhlaba ukugoqela iZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Iningi labantu libikwa lahlukumezeka kakhulu phansi kwe-COVID-19 lockdown, njalo lokhu lesi simo silokhe siqhubekela phambili ngesikhathi ilizwe seliqalile elinye njalo ihlandla lamaviki amabili awe-lockdown. Umqondisi we-Center for Innovation Technologies, i-SAIT, uMnumzana Zenzele Ndebele, uchaza ngohlelo lwabo.
Namhla sizabe sibukisa i-documentary esayenzayo njenge-Center for Innovation and Technology ezabe ikhangela ngokuhlukunyezwa zokabantu ngesikhathi se-lockdown eyaqala last year ngo-March. So siyabe sikhuluma lama-victims, abantu abachayayo, abantu abafelwa izihlobo. So i-documentary leyi ngeyokuthi nje siveze ubunzima izakhamizi zakoBulawayo ezahlangana labo ngesikhathi kule COVID lockdown lapha.
UMnumzana Ndebele wengeze ethi ngemva kombukiso bazaphinda bahlaziye le ngcwethi ngesimo lesi.
Documentary le nje ukuthi abantu bebekwazi ukuthi i-lockdown kwesinye isikhathi isukuyasetshenziswa ukuncindezela abantu ikakhulu abamabandla aphikisayo. After i-documentary kuzabake le-discussion ezabe igoqela abantu abanjengoSipho Malunga.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uncome abesayithi ngohlelo lwabo lolu.
Into enhle ukubana yenziwe i-documentary leyo, especially uma ungakhangela ukubana ngesikhathi se-lockdown kube lama violations amaningi, kwenzakale kakhulu ukuthi kube lokuhlukunyezwa kakhulu lokwephulwa kakhulu kwelungelo loluntu. Sibonile abantu osisi be-Country Park bechaywa.
Unkosazana Nomqhele Nyoni ongomunye wabahlukunyezwayo ngesikhathi se-lockdown uchaza udaba lwakhe.
Ngahlukunyezwa sibili kakhulu ngamapholisa ngoba ngangagqokanga kuhle imaski, kwaba nzima ukuthi siyemangala ngoba kwakungabantu bomthetho. Labantu engangihamba labo bachaywa sibili kabuhlungu.
Emhlanganweni njalo ocwaningo lokwephulwa kwamalungelo oluntu ezweni wawulesihloko esithi The Impact of COVID-19 Social Economic Rights, umabhalane wekhomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission, uMnumzana Eric Mugutiri, wachaza ukuba ngempela minengi imibiko yensolo asebethe bayithola evela kuZulu lenhlanganiso ezwilela amalungelo oluntu mayelana lokuhlukuluzwa kukaZulu phansi kwe-COVID-19 lockdown. Njalo balabo ubufakazi balokhu loba nje engachazanga ukuba nyathela bani abazalithatha ukulungisisa lokhu. Umeli weCanada kuleli unkosikazi Christina Buchan laye kunyanga edlule ngelanga lokuthakazelela imisebenzi yentatheli izindaba emhlabeni jikelele, laye uveze ukukhathazeka ngokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ngamapholisa lamasosha ngesikhathi se-COVID-19 lockdown, kukanti njalo beyizisebenzi eziqakathekileyo. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ebona ngamalungelo oluntu isithe yasola ukuhlukuluzwa kukaZulu endaweni ezehlukeneyo yisandla sikahulumende, bekhuthaza ukuba angabi lesandla esilukhuni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo selilezixonti esezifakwe ngaphansi kwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokuqansa kwamanani abantu abatholakala belegciwane leli. Sisidlama Habula, i-COVID-19 kwele South Africa osokukhathaze kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uxhasane labanye bakhe abavela kumazwe akuzwekazi le-Afrika emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit eMozambique. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivale Elisaye, ngisithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.